ungakhangela i-anti-corruption index uzabona ukuthi iZimbabwe iku-number 149 out of 180, usitsho ukuthi iZimbabwe isasekhatshana kakhulu. Indaba zenkohlakalo zilokhe zisihlupha lapha eZimbabwe, njengoba uyabona ukuthi umkhonomi wethu awusebenzi kahle. Ukhanya silomsebenzi omkhulu kakhulu okumele siwenze ukuze lathi sibonakale njengabantu, owaqala abalisa inkohlakalo, kodwa owesibili abafuna ukuthi umkhuhlane lo owenkohlakalo uphele.
Uyinhlanganiso kumbe uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Anti-Corruption Commission lilubona luphathisa kangakanani ekuqedeni inkohlakalo eZimbabwe?
Uzobona ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission iyasebenza kakhulu, kodwa udubo olukhona oluye lwakhulunywa ngowaye emgcini sihlalo uMamoloi Mathanda-Moyo ngelokuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ayila mandla awe-prosecution okuhambisa abantu emthethwandaba. So iyazama iZimbabwe Anti-Corruption Commission, kodwa kumele inikwe amazinyo sibili.
Indikimba yalonyaka ikhangela kakhulu abatsha. Libona sengathi abatsha bayaphathiswa na ukuthi bazwisise udaba lwenkohlakalo, njalo bengafuni ukuphatheka kunkohlakalo? Singabona na ukusiba lela kusasa elihle elingela unkohlakalo eZimbabwe ngenxa yokuba abatsha benelisa ukunqoba kulolu daba?
Kuqakathekile sibili ukuthi abatsha bafundiswe ngendaba lezenkohlakalo, kodwa udubo esilalo njengeZimbabwe i-economy engasebenzi kahle, abantu bayacina bengena endabeni lezi ezenkohlakalo ngoba bayebebona ukuthi iyo yodwa indlela engayenza ukuthi labo baphile. So kumele sifundise abatsha, kodwa kumele silungise njalo umkhonomi welizwe ukuze abantu bengacabanga ukuthi bengaphumelela ngenxa yenkohlakalo. Njalo kumele sinqakwe ukuthi kulabantu esibathole besenza inkohlakalo kumele babotshwe khathesi. Ngibona njengani abantu ababotshwa ngenxa yenkohlakalo basose balutshwana kakhulu, kodwa inkohlakalo siyabona ukuthi ibhahile lapha eZimbabwe.